Izikolo zikhangelelwe ukuvula mhla ka 4 ngenyanga ezayo kaZibandlela, kodwa abafundi abaqala ugwalo lwakuqala luka ECDA abakabhaliswa ezikolo. Unkosikazi Sithokozile Nyathi wasemzini wenkulumane ongumzali olomntwana wazaqala izifundo ngomnyaka ozayo, uthi indlela okudingwa ngayo indawo ayiqedakali.
Kulobunzima esihlangana labo kathi sesikolo, izinto zitshintshile. Indlela okwakusenziwa ngayo phambilini kathi sekohluke kakhulu, ngoba le ndlela okudingwa ngayo izindawo akuzwakali. So sigcina singasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi, ngoba kuyasiphambanisa kakhulu. Izinto ezabe zifuneka ikakhulu laba abaqala i-ECD lapho grade 1 ziningi kakhulu, okuthi asingeke sikwanise ukuthi sizihlanganise nge-last minute.
Lokhu kusekelwe ngomunye njalo umzali wakobulawayo, uMnumzana Thamsanqa Dube, wathi kuzaba lokuphithizela ngenyanga ezayo.
Uhlupho esesihlangana lalo yokuthi lapha bathi sibhalise ngomnyaka ozayo ukuqala mhla ka 4 ezikolo zivulwa, okuyinto eluhlupho kakhulu, ngoba awukwazi ukuthi umntwana kuyabe eyitholile indawo mbe yabe engayitholanga. Okungangokuthi kuyabe sowufanele siqalise ukulungiselela, siqalise ukugijima, siyadinga ama-uniform, sidinga le mali zokubhadala khonapho mhla ka 4, ngoba izikolo ziyabe sezivele sezivuliwe. Kodwa ke laba bonaba abantwana ababe beyikho besadinga indawo abangu-grade 1, kuba nzima, ngoba ungahamba mhla ka 4 khonapho uze kuthiwa umntwana akala ndawo, kumbe mhlawumbe usuthenge ama-uniform. So kuyafanele uthenge amatsha kumbe untshintshise.
UMnumzana Themba kuye moyo omgcini sihlalo weLupane kunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union uthi abantwana kabavuthwanga ukuba baqhubekele phambili besiya kwesinye isibanga.
Uhulumende kubeke emgceke wathi izikolo abantwana bazavula ngoJanuwari. Umntwana kumele aye phambili, esikutshoyo umntwana ade ku-ECDA yabe sengu-ECDB, ade ku-ECDB esengu-grade 1. Ngowami umbono le nkulumo esasilayo thina ukuthi uhulumende kangajahi ukuvula izikolo, abantwana bavele babengavuthwanga. Umntwana ukuthi kuthiwe sesiya ku-grade 1 esuka ku-ECDB kule silabha sokumela ikhaya, izikolo zona zikhangele zabona ukuthi abantwana kabavuthwanga, kanti baba bevele besiya ngaphi bengavuthwanga. Next level abaya kiyo asito A level baye university, we have poor graduates nxa bengahamba.
UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kuhulumende, uthi izikolo zizavulwa njengalokho okuhleliweyo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is reopening schools next year on the 4th of January. There's been no change to our 2021 calendar. Examination classes will conclude in January and February. All learners are to proceed to the next level, except for those who are going to into Form 1 and those who are going into Form 5.
Ugatsha lwezemfundo eziphansi laphezulu luzavula izikolo ngomnyaka ozayo mhla ka 14 Zibandlela. Njalo akulalutho oluguqukileyo nxa sikhangele lesukuhlelileyo okonyaka ozayo. Abafundi ababhala imihloliso bazaqhubeka bebhala ngoZibandlela langoNhlolanja. Abanye abafundi baqhubekela phambili besiya esibangeni esilandelayo ngaphandle kwabayaqala uForm 1 loForm 5 abazamelela impumela yemihloliso yabo. Izikolo zonke ziyalandela imithetho yonke ebekiweyo mayelana lokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Njalo sile siqiniseko sokuthi igcikwane leli ngeke.
Umphathi ntambo wogatsha lwezemfundo uMnumzana Kane Mathema wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi izikolo ziyavula njengalokho okuhleliweyo, akulalutho oluzaguquka. Kungakho kufanele abazali babhalise abafundi lonyaka abaqala ugalo lakuqala le-ECDA. Njalo ugatsha lwakhe lulesiqiniseko sokuthi bazakwenelisa ukuthi bavikele ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ezikolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.